Ezimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasozubotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba abasezihlalweni bakwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuwaphakamisa, ukuwakhuthaza, ukuwavikela njalo kuso sonke isikhathi, kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu kumbe kuleliya qembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu, ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihambe isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngaphi. Nxa sizicathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapholisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa la malungelo avikelwe yi-constitution, la malungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolu suku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise, ilizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho eliselela khona, liqondise lapho eliselela khona, libambe lapho elibambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lo nyaka i-United Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eZimbabwe, singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. Ngakho-ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e-artificial intelligence ukuthi lizithuthukise, kukhule ezomnotho, kudaleke imisebenzi, kube lula ukuthola ezempilakahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane, information, ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.